ekubonayo khathesi ukuthi umnyaka so siyophela so kuyabe kungela nto eziningi ezenzakalayo ku-economy abantu bayabe sebevala so ama-figures anjengalawa sibona njengani engathinta sibili nxa kuyukuthi into zingaguquka next year kodwa khathesi ngibona njengani ikuthi nje sesivala
ya sesike saxoxa labanye osomabhizimusi bathi bona kungani kuzaba nzima kumnyaka ozayo ngenxa yokuthi kuyaba kulo khetho ubona ungani ukhetho lungaba lokukwenza yini le inflation yomnyaka ozayo
kungenzakala sibili ukuthi intengo zizathinta ngodaba lokhetho ngoba ukhetho lwalapha eZimbabwe nxa singakhangelisisa sizabona ukuthi buya lodakela libuya lodlame libuya lomdlawu zabo ngakho osomabhizinisi baye besabela ukuthi i-environment eyabe ikhona iyabe ingenzi ukuthi i-economy ihambe ngendlela okumele ihambe ngayo so sibona njengani nxa kuyukuthi ukhetho lungaphumelela sibele kungela umsindo kungenzakala ukuthi i-economy iyaqina ukwedlula lapha ekhona khathesi kodwa esikubonayo ukuthi abantu baye besabela izinto zabo ukuthi zingaphandaniswa ngodlakela
yona impahla ethengwa phandle kwelizwe iyangezelela na i-inflation
kakhulu ngoba okuyabe sekwenzakala ukuthi intengo zempahla ezithengwa phandle ziyasezikhwela ngenxa yamaduty into yamaduty yiyo ebangela ukuthi i-inflation ikhwele ngoba intengo ziyasezikhwela so nxa kuyukuthi intengo zingahlala kundawo ekhona khathesi kungaaffecthwi ngokuthi ulama-imports amaningi njalo i-manufacturing bathengisa ngentengo eziphezulu kunganceda sibile kodwa yiyo udubo esilalo elokuthi asazi ukuthi osamabhizinisi baza kubona njani bengadicyidwa ukukhweza intengo kungakhathalekile ukuthi akula ma-factors anjenge-fuel landlani abange-inflation.